ubusi isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni. Lami ngibeke bayamba ngenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho. Umbona yiyo esiyenzakala kathesi Bruce Mehlo ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona ayelokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Thembiso Makhoba, bafika koShoko, bafika kubatry, bafika kwabanye amali bona labanye abahlanu edolobheni vela phana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawo la amapholisa asebenza nsitha bedinga abantu. Sijibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uKhansila Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Behle bekhuluma ukuthi abe security bayadlile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababe bochiwe. Ngeke ngabotshwa ngayohlala amalanga adlula iviki sibelwe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bay ngazi ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya-withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnangagwa e-New State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala. Sathi kumbi but nabanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ule nhliziyo elukhuni. Namhlanje nguye oseyinhloko kahulumeni and abantu sebebotshwa yona leyane isitayela yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo. Ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout nguye wahamba udabengo wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna ukuphuma ejele buyujoyina izayo.